Umnumzana Roy Bennett ubhubhe engozini yendizamtshina yohlobo lwehelicopter edolobheni leNew Mexico kwele Melika. Imbiko yokubhubha kwakhe iqale ukuzwakala ebulenjini izolo ntambama. Owayengumphathintambo wezemfundo umnumzana David Coulthard ubhale enkundleni yeTwitter ethi udabukile kakhulu ngokubhubha kukaBennett. Omunye wabasekeli bakamongameli we-MDCT umnumzana Nelson Chamisa laye uthe uBennett ngomunye wezizalwane zeZimbabwe obekade ezimisele empini yokulwela amalungelo oluntu kanye lokudinga ilizwe elilenkululeko. Abaxoxe le-Studio 7 bathe ukubhubha komuntu yikulahlekelwa kwabantu bonke. Ohlaziya ezombangazwe umnumzana Bongani Nyathi uthe uBennett ubeyindoda ekhutheleyo elesibindi obezimisele ukulwela ukukhululwa kweZimbabwe. Uthe ngumuntu obengabandlululi abantu ngombala wabo.
Kuyinto ebuhlungu kakhulu njalo silahlekelwe kakhulu njengesizwe seZimbabwe ngoba umnumzana Roy Bennett ube yindoda elesibindi ezimisele ukulwela iqiniso ezimisele ukwenza yini ukuze aphumelelise lokhu akukholwayo yena
olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe kulusizi ukuthi uBennett ngemva kokulwa kangaka elwela inkululeko yelizwe leZimbabwe useze wabhubha engazange abone iZimbabwe ekhululekileyo njalo esesiyabhubha esemazweni akhatshana.
Kulusizi ukuthi umuntu ngemva ode esebenzele ilizwe elobuciko ngokulima wakhitshe elizweni wasesiyathuthukisa ilizwe laseZambia ngenxa yokuthi thina sisuka singabi netolerance either nge-tribalism kumbeni nge-race. So mbona ngazathi khonokho kuzabonisa ilizwe ukuthi ngezelo ngenketabetshabi eyenziwa ngohulumende yena lowo icina ifake abantu nga ngoba uBennett bengumuntu ode esazi kakhulu ngento zobulimi ukuthi ngabana obelokhe ngumuntu olapha i-agricultural industry ibizaqala.
Ohlaziya ezombangazwe ebulenjini umnumzana Alex Magayisa uthe uBennett ubengomuntu wabantu obethandwa ngabantu akhelane labo eChimanimani. UBennett waduma kakhulu aze alelwe ngowayengumongameli uRobert Mugabe ukuthi abe lilunga ledale lephalamende kodwa wamethesa icala eliphezulu elokugenqula uhulumende i-treason. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.